Ngibona kuyinto eqondileyo kakhulu babuDube ngoba yinto vele sasimi kuyo kubunjwa iMDC kungena abantu abezinkolo abani bangene. Thina siyiFreedom Alliance yikho vele besikhuluma ngakho. So ngiyajabula kakhulu nxa sebekhona abanye labo asebesithi baluthathe lona loluhlangothi. Yikho kungasinceda. So ke thina ke lokho sikwemukela ngezandla zombili. Sibobotheka sibona ukuthi abantu bakithi bayayibona into efunekayo ukuthi yenzeke.
Ye baba Mlakazi uyamuzwa incubo yakhuluma lapha kodwa ke siyabona ukuthi amanye amabandla akusola lokuthi hayi vele kungeke kwenzakala. Ake sizwe ukuthi wena ubona njani khona.
Amacebo ahlale khona abantu bahlala beceba izinto ezithi uma zikhulunywa zikhanye zilengqondo. Kodwa uhlupho okufanele sibhekane lalo i-culture ye-politics yethu yaseZimbabwe. Sikhangelela lapho esivela khona in terms of i-history yethu. Kubo Mgabe laboNkomo, labanye abathungameli ababevele bekhona. Into yethu yavela yonakala ngaleso sikhathi. So leli cebo elikhulunywayo yebo siyavuma abanye licebo elilungileyo sibili elingenelisa ukubana lisisize ukubana siphume kulokhu esikukho. Kodwa singafiki kuleyo nto yokuthi sithi thina asibuyeleni siye kuba le lalinto mhlawumbe singathi All Stakeholders Conference where everyone uzaba lesitsho sokubana iZimbabwe sifuna yiphi. Ufanele sibuyele kuma-basics. What kind of leaders do we want? What kind of political culture do we want? Which is what is very important. Singa fike kubumbeni iqembu lezombusazwe ngoba singalibumba sikulama circumstances esikuwo sizaqala ukudlephana njengokubana sibone iminyaka edlule yonke leyo ukuthi ukudlephana kuphetha kusiba yinto eyenzakala nsuku zonke. So kufanele si-addresse ama-basics first singayibumbi iqembu silungisise i-politics esemakhanda abantu baseZimbabwe singafiki kulezo
sikhathi. Siyakuzwa kakhulu ke Mlalazi. So kolapho ke baba Ncube yamuzi yakhuluma lapha sibili ukuthi ukudlephana lokhu yikho ngani kuyahlupha. So kuyabunjwa njani iqembu elitsha lapha?
Okwenzakalayo vele ungavele ubone lingabantu lihleli lifuna ukuthi livumelane yonke into kuyabe kungekho kuhamba kahle. Ungathi asakhe indlu. That is the foundational statement engathi yisendlalelo sokuthi asakheni indlu. Nxa selitheka sakheni indlu selizahlala phansi ukuthi kuzafuneka intungo, kuzafuneka izitina, kuzafuneka lokhu sokuhlanganiswa. Isibonelo sonesane sasenziwe yi-MDC abakhumbulayo ukuthi yayibunjwe njani. Kule elebha bezemisebenzi, kulaba masonto, kulama students awe university, kulabantu nje abahlele emakhaya abalimi kulabo bani abantu bonke besiza ndawonye kule diaspora. Kusuke kwalahleka isiporo ngendaba yokufuna ukuthi umuntu kuthiwe yimi esengila. Yona leyani indlela kwakumele uhanjwe ngayo. Uthwangela uthe nxa esiya kufa wabona ama-mistake awenzileyo wabisa i-7 political parties leziya. Zicine sezibulewe sokusiba ngabantu abafuna ukuthi kakube nguye yedwa umuntu. Ukudlephana kwabantu kumbukuba le mbono etshiyeneyo kuvele kuyimpilo. Ake sifundeni kathesi ukuthi yithi siqalele into le eKenya uWilliam Ruto sebeyisebenzile yabasebenzela. I-South Africa njengoba sikhuluma ile multi-party pact imali kumbula nje kubusukana inyangane ezidlulileyo. Bebehleli phansi bebizana ukuthi asibambaneni silungise lokho. So iyo vele into efunekayo engumuthi ongasiza iZimbabwe. Abantu nxa behamba ngama 1-1 lawo sokuzanyiwe okwama celebrity. Angeke sibe lo mbuso ozaba yi-celebrity kind of a thing ongasisiza. Asihlale nini phansi kungaze kuthathe isikhathi. Njengakhathesi ama elections azaba ngo-2028 siqaleni namhlanje ukuthi senzani. Sihlale phansi sibonisane. Singafuni ukuthi size sivumelane sonke ukuthi solve i-problem esila.
Yeah.
Imibono yethu etshiyeneyo kayisilolonge yethu ukuze siye phambili.
Siza Umlalazi khonapho baba Mlalazi kambe sibili kungadinga intungo kudinga konke lokhu indlu yangikhona ingafulelwa yini kumbe omunye uyabaleka le ntungo.
Ye njengoba ngengatsho ngathi I think kule nto wrong ngezopolitiki wethu mhlawumbe abanye sesihambisa kucubungula ngendlela engathi ngaphambili. Ngiyezwa ubaba Ncube uyafanisa ngabo coach base Kenya lalapha eSouth Africa. Njona ngichilo ngathi mina ipolitics yethu yaseZimbabwe inxele ihlukile lepolitics yaseKenya, ihlukile lepolitics yaseSouth Africa, leyaseAmerica and other countries. Why ngicho njalo? Abantu balawa mazwe esiwaqambayo o esifuna ukuthola ama examples bale national agenda abakholwa kuyo as citizens, thina ke eZimbabwe sehlukene ngoba sehlukaniswa ekuqaleni sivele siku liberation struggle iminyaka eyathathwayo ukwehlukanisa abantu beZimbabwe iza kwenza kube nzima ukuthi ubahlanganise.